Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomgqibelo, mhlaka 2 kuZibandlela 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, ngakho izitolo zonke sokufanele zivalwe, kusale lezo ezimqoka empilweni yabantu kuphela. Amapholisa athi asebophe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 kudaba lwabantu ababonakale bezithokozisa emcimbini wembaro eHarare, njalo okwamanje adinga owazakala ngokuthi ngu-DJ Phantom ngokwephula iziqondiso ze-lockdown. Ngesikhathi sisungula umnyaka omutsha ka-2021, iningi labantu ligcizelela ukuthi uhulumende wehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Kodwa-ke into esithabisayo emahlabezulu ukuthi athiyeni ikhulile kakhulu ngenyanga ezingu-6 50%. I-membership esesilayo siningi okokuthi kungaba ne-free and fair election ngekusasa. Mnangagwa lezanu kaDobi Dutto.
Sixoxa lomunye wabaqhuba ukhetho ku-Extraordinary Congress ye-MDCT.
Sisabhala i-report abantu bazayibona, kodwa engapho ngikutsho nje eliza kubona mhlawumbe kwi-report yokuthi i-voters roll ibe ingekho, akumbe ekade ikhona ibe izimvuthu izintshaka ingalandeleleki.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amapholisa athi asebophe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 kudaba lwabantu ababonakale bezithokozisa emcimbini wembaro eHarare belindele umnyaka omutsha ngoba babesephula iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Amapholisa athi njalo elokhu ehlolisisa ngalolu daba, okwamanje adinga owazakala ngokuthi ngu-DJ Phantom ngokwephula iziqondiso ze-lockdown. Amapholisa athi abophe abanye njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2321 ngesizathu esifanayo elizweni izolo kuphela. Abanye njalo abedlula amakhulu amabili 275 babotshiwe bezama ukuchapha umngcele besiya eSouth Africa ngokungekho emthethweni. Amapholisa athi kusukela mhla ka-15 kumpalakazi kufika namhla, inani lengozi yemigwaqo likhuphukile ngokwedlula inkulungwane eyodwa i-1040. Kubhubhe abalikhulu lambili 102, walimala abafika phose amakhulu amane 398, okulinani eliphansi nxa liqhathaniswa lanyakenye ngesikhathi esifanayo. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, ngakho izitolo zonke sokufanele zivalwe, kusale lezo ezimqoka empilweni yabantu kuphela. Lokhu kutsho ukuthi sokuvalwe izitolo ezithengisa utshwala, ama-bottle stores, indlu zokunathela amabhawa, indlu zokuziqinisa umzimba ezama-gym, ezokukhonzela ama-churches lokunye. Abantu abedlula ithumi akufanelanga bebuthani, kukanti i-curfew isiqalisa ngehola lesithupha ntambama iyegcina ngelesithupha ekuseni. Lokhu kwenzakala ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi igcikwane le-COVID-19 selibulele abanye njalo abantu abayisithupha elizweni, lahlasela abedlula ikhulu 217,000. Embikweni owethulwe izolo ugatsha lolu luthi lokhu sokukhophule inani lababulawa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo phezu kwenkulungwane ezilitshumi lane 14,084, wathi asebetshonile sebefika phose amakhulu amane 369. Ngesikhathi sisungula umnyaka omutsha ka 2021 iningi ligcizelela ukuthi uhulumende wehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe njalo akulathemba ukuthi kuzaba lobubelo lonyaka. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa ugcizelela lombono.
Izano ihlulekile ukuvuselela inotho yona yatshela abantu yathi zakwenza over 3,000 jobs suka umnangagwe ngenayo namhla kulamsebenzi oyedwa owafakwayo. Izikolo zivaliwe, imali evela ku-WHO, World Health Organization, bayitshontshile. Imali efanele ukuthi incedise abantu e-social welfare ayila accountability, baphonga uthatha nje banje bakufunayo. Ngapha emaphandleni sibona abantu badoswa ngemkhala, bathiwa inhlanyelo, kuthiwa bazagebha amagodi, ukucabanga bathi gajompu. Konke lokho abantu abaningi sebegula emhlanini buhlungu. Ingqobela phambili ukuthi singalahli imbeleko ngokufelwa, sibe nethemba. I-MDC yiparty ye-hope. Ama-elections bayesaba kuwakwenza ngoba bafuna abantu bahlala bethobelene, kube le-electoral mode isikhathi esiningi kwenza ukuthi bangasebenzi. Nanso insumansumane esiyibonileyo, ama-MPs ethu axotshiwe aphiwa iparty eyadliwayo ekakhuphe lo Monzola. Kodwa-ke into esithabisayo emahlabi ezulu yikuthi iparty yenu ikhulile kakhulu ngenyanga ezingu-6 50%. I-membership esesilayo sinengi ngokokuthi kungaba ne-free and fair election bekusasa Mnangagwa lezanu kaDobby Dutto.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uyakulandula lokhu kungxoxo asanda kuyiqhuba le-Studio 7.
Umnyaka lo uzokufana neminye iminyaka ngenxa ye-corona, ngoba abantu bakithi abaningi baseSouth Africa ngale labo abasebenza khona.
Kodwa kuyini uhulumende asekufezile?
Umnyaka lo umnyaka odlalisekileyo, umnyaka owestekileyo ngomuma we-corona. I-corona kanye zanga i-ZANU-PF. I-corona yavela khona emakhiweni. Umnyaka lo ibisele inhlelo zonke emuva. Ulutshwane okwenziweyo ngendlela yokuthi umumo wezinto kawumaka kuhle, ibi namazwe athuthukileyo, akwenziwanga lutho lonyaka. Izidodobe zibhazalelwe ukuthi alwasenzele ukuthi izifiso zilazo kodwa azigcwalisekanga. Le mali kade vele singalayo, kodwa kulutshwane okwenziweyo okubambekayo okunjengokwakhiwa kwemigwaqo eZimbabwe ngurhulumende ye-ZANU-PF, nokwakhiwa kwamadamu ezamanzi, okwakhiwa ukunceda kwezokulima. Konke lokho kwenziwe ukuthi izinto ezibambekayo zikhona, ziyabambeka, zikhona, zikhona, sizithandekile esingazibala lapha lamaphayana.
Lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF eMathebeleland North. Idale lephalamende yeMelika ele-Congress izolo ligenqule ivoti kamongameli Donald Trump elamandla e-veto kwezomvikela kumthetho we-Defense Bill, njalo lele-Senate lenqaba lanxali lamalunga amaningi ebandla lakhe lama-Republicans. Ngaphambilini umongameli Trump uke waloba enkundleni ye-Twitter esola amalunga ebandla lakhe esithi enza njengabantu abadiniweyo ngokungavumelani laye. Lokho kwenzakala umongameli Trump elokhu esola impumela yokhetho olwedluleyo lokudinga umongameli, lapho umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats abikwa wanqoba, njalo umelele ukugcotshwa mhlaka 20 kuyona le inyanga. Ukusenjalo umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika uthi kufanele uhulumende walelo lizwe acande kutsha umthetho wokuthiyelana umbuso kanye lokuthi ongafuniyo ukusuka esikhundleni aphathwe njani.
Khona njengokujayela komthetho we-America, nxa omunye esewinile omunye waluza, lo oluzileyo uyaphiwa sona esisikhathi uTrump asibambileyo ukuthi ancedise lwana ongenayo. So engikubonayo ukuthi kuyaphambanisa sibini. Angazi lokuthi ngathi uzamani ukwalela esikhundleni ngendlela enje. Kukhanya ngathi ama-Americans kwayangisile sibili kakhulu. Kanti-ke at the same time kuyatshengisa ukuthi i-democrats yabo labo babengathi kabayi lungiselelanga kuhle ukuthi in case of umuntu esalela esikhundleni njengaye usetshenziswe. Ngibona ngathi kuyamele ukuthi bayikhangele kusha, bafake umzila ukuthi umuntu owalela esikhundleni enzwe njani, ngoba khathesi ulokhu ekhangelwa njengopresident. Akula nto engenziwa ngoba ubupresident baze buyaze buphele mhlaka 20 January.
Ubona kuzawela ngaphi induku loxakuxaku ngodaba lukamnumzana Trump engavumi ukuthi wanqotshwa?
I-system ye-America lapha ubuhle bayo ukuthi ayilaza ukuthi wena uyinduku kumbe wena uloxakuxaku, yona iyazihambela kuphela iyefika ekutheni induku isitshaya uxawuxawu. Uxawuxawu luyakuwa kuphela loba lusalela phezulu khona lesihlahleni. So i-system yabo lapha injalo. Okwenzakalayo kathesi ukuthi bamnika ithuba lokuthi aqedise nje izinto zakhe, lokho esingathi ngesilungu yiku-wind down, ukuthi khona aluba ngabe ulezinto zakho ezikhona e-White House ubulayitsha, ulayitshe ukhuphe ususe uyebeka lapho usuzahlala khona. Kukhanya ngathi amalanga khona asehamba sila ayachofa. So okukhona ukuthi uyaphuma kuphela, loba uyafuna loba akafuni uyaphuma kuphela.
Lowo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zisungule umnyaka lo omutsha zisithi ubuvili bangaphambili, nanko umkhuhlane we-coronavirus uqhubeka umemetheka njalo lo mnotho welizwe utshabalala. Kodwa zithi zilethemba lokuthi ukuna kwezulu okuqhubekayo kuzaletha ububelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Uzulu oqoqela umsakazo we-Studio 7 uthi kabona ukuza kuba lenguquko enkulu lonyaka njengoba igciwane le-coronavirus liqhubeka limemetheka, okulakho ukudala ukubhidlika komnotho ngamandla. Sebefika phosa amakhulu amane asebebulele igciwane leli kuleli, njalo leli nani liya ligonga nsuku zonke. Osekudala ukuthi uhulumende aphinde njalo amise ukuvula kwezikolo. Umnumzana Tobias Pando isakhamuzi efumugwe uthi umnyaka odlulileyo ka-2020 ubuthwalise abaningi amagabha avuzayo.
Indlala ibe yiyo ebenkulu ku-2020, ngilethemba lokuthi naye ugovernment usincedisile kancane, kodwa indlala ibihlasele kakhulu abantu, nezifuyo esibe sizithengisa zibe zingelayo imali, ikakhulu ezinjengembuzi kwathi sebenfila. Njalo lakathi esinxa sibe sithi siyabheka nezikolo sezivuliwe, abantwana besikolo bebefunda kanzima kusiba yi-one day bengatholi futhi imfundo enhle.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu isakhamuzi eManama eKwanda South yena uthi lenxa kube thusa ukumemetheka kwalo mkhuhlane balethemba lokuthi indlala izaphela ngoba izulu lisina kuhle.
Sikhangelele ukuthi ngabe nje inkosi yasigcina singabaphilayo, nanto lezo zulu lonyaka 2021 ngathi liyasithembisa ukuthi mhlawumbe singathola ubungcono, ikakhulu sikhangela emasimini lezifuyweni ukuthi mhlawumbe singaphathiseka siphume endlaleni le besikiyo ka-2020. Zobuhlungu ngobhubhane lolo lukhanya luqhubekela phambili lolo le-COVID-19.
Kodwa unkosazana Gertrude Mhlanga oyisakhamuzi segoholo ephansi kumapisa uthi kabona impilo yabo isiba ngcono lonyaka ngoba kungekho uhulumente asokwenzile ukuthuthukisa impilo zabo.
Sibongela ukuthi singene kahle eminyakeni omutsha, sibonga ukugcinwa nguNkulunkulu ukuthi singenile omnyakeni omutsha. Kodwa ukungena eminyakeni okutsha omutsha is just a year added, silokhe siguga nje, kodwa akulanto etshintshileyo, akulanto ebangcono ezimpilweni zethu. Endaweni ze-economy lokhe kusala hhayi kusiba kubi, sibili ngendlela esiphila ngayo. Lo mkhuhlane lo khona we-COVID lokhu ungani uyanda, singazi ukuthi 2021 siza mphutsha kanjani, kodwa isimo nje lokhu esisibi.
Amazwi akasekelwe ngesinye isakhamuzi seMatobo, umnumzana Grey Dompiri, yena othi ubona sengathi lo mnyaka ulakho ukuba lukhoni kulolu dlulileyo.
Hayi, umnyaka 2021 sesungenile sibili kodwa hayi sungena nzima abantu abalazimala abantu bayadubeka akula lutho sibili hayi isimo somnotho sibachayile akula into enhle singayikhangelela as long umumu nje omnotho hayi sibonani udubo luzaqhubeka lusiya phambili asiboni sibili ukuthi uhulumende angaguqula masinyane isimo somnotho hayi sukhayeleleyo bonani kuzaba wese ukudlula lokho esiphume kikho
umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane yena uthi ufisa ukuthi ngabe kuba lokubambana kwezombangazwe kusetshenzwe ndawonye ekuthuthukiseni umnotho wakuleli
uNkulunkulu athela umusa wakhe phakathi kwabantu bakhe bonke nje abantu babe lomoya munye abantu babe lokuzwanana abantu bengabi lokulwa kuthi noma ngokwamaphathi abantu bengatshelani ngokwamaphathi bahlangane babambane ngokwamaphathi wakubone nxa sebesiya ezintweni zabo besifisele ukuthi aluva imali yakithi iyasebenza bakithi sike sibone ukuthi ngoba kathe sikuzuthole imali irandi kumbe iusa kumele ungene esibayeni ongelasibaya ke kazathengi ngoba ibhondi kalithengi
iningi lesi sabelo lisaludinga usizo lokudla kuze kuyefika isikhathi sokuvuna uhulumende uthi uzasungula uhlelo olutsha lonyaka lokuthuthukisa umnotho wakuleli olwe-National Development Strategy NDS1 oluzadala ukuthi uzulu aphile empilo engcono kodwa abanye bathi lolu hlelo luza kube yize njengazo zonke inhlelo esezike zabakhona ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert liyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingayi litshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda ongomunye wabaphathise kukhetho lokudinga umongameli webandla le-MDCT eHarare ngesonto edluleyo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Gande engakutsho mina ngombono angifuni ukukhuluma ngombono wami ngoba umbono wami uzabe ususubjective kodwa njengomuntu kade ekhangele ekhokhela esingakuthiwa yi-technical team ye-independent electoral management board ekade iphethe lolu khetho amaqiniso enza ukukhuluma ngama-facts angikhoze ngikhulume umbono wami ama-facts akade khona yokuthi okokuqala ukhetho lolu angikwazi ukuthi sisabhala i-report abantu bazayibona kodwa engapho ngikutsho nje ukwenzela abantu abazwa abalaleli njengoba usubuzile yikuthi eliza kubona mhlawumbe ku-report yokuthi i-voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona ibe izimvuthu izintshaka ingalandeleleki
sifundo bani esingafundwa ngamanye amabandla ezombusazwe ikakhulu nxa efuna ukwenqabela ingxabangxoza efana lale
njengoba sengishilo ngaphambilini ukuthi uluhlu lwabavoti voters roll ibe iyinshambles ihofisi elections directorate iyehlulekile eyabo abantu be-MDCT iyehlulekile ukusinika i-voters roll uluhlu lwabavoti oluqondileyo kwagcina sekusetshenziswa amaphetshana la maphetshana okuthiwa avela kuma-provincial chairperson yikho okudale ukuthi kuinto zingahambi kuhle zena lezo abanye sebethola amabizo abo engekho sokutholakala kulabanye okuthiwa akumelanga babe khona sokuthiwa bakhona so yikho okudale ukuthi kube le ngxabangxoza
kodwa kukhona yini okuncomekayo okwenzakeleyo
engingakutsho yilokhu ukuthi babe le independent board ekade sizama ngendlela zonke ukuthi sibe professional one sayenza ama-ballot papers a-professional sayenza ukhetho ngendlela e-professional sasesixakwa yinto eyodwa eyokuthi uluhlu lwabantu okumele bavote belungalungiswanga kahle ngaphandle kwalokho ukhetho luqhutshiwe abanye bahaba khalala sekusekugcineni kwenziwe kuhle utalling konke khona khana okwenziwayo ukuze kuyefike kubaleni esingakujwayelanga ukubona kusenza
kwenzakala kwamanye amabandla. Siyakhumbula ukuthi ngo-2018 MDC Alliance yathi vota ngesikhathi sokubalwa ama kwakungela voters roll lakho sezwa kuthiwa abantu babe vota ngamabhakede kusenzakala into eziningi-ningi. Kwase kuthiwa kuyabalwa amavoti kwacutshwa amagesi kwaba yisichobechobe nje kwangaqedakali. Kodwa kwathiwa sokuana kwaba labanye aba-announce ukuthi bawinile. Siyakhumbula ukuthi ama-DCC ezanu-PF abe le ngxabangxoza eziningi kakhulu akulanto ephumileyo. Kodwa lapha alubana udaba lwabo lwe-voters roll kade lungabanga le ngxabangxoza bebezabe benze into enhle kakhulu batshengisa amanye ababandla into okuthiwa i-electoral democracy ukuthi isebenza njani.
Bakhona abathi umfanekiso kamabonakude kawutshengisi sobala ukuthi uNkosazana Khuphe watshaywa. Wena wambona yini tshaywa?
Mina njengomuntu obephatheke kakhulu ngale ngigijima ngitatazela ngisiyalelalelale nizama ukuthi kube lokuthula. Ngikhona abanye ababonile ku-social media ngikhuza ngizama ukuxazulula ukuthi abantu bangaxabani kabahlale phansi kulungisiswe okuxakayo njengomlamlankunzi. Ngimbonanga umama uKhuphe tshaywa kodwa lami ngikubone kumampikitsha. Ngase ngibuza ikakhulu ngimbuze yena ngakhe sibili ubaba uDagasi uMonzura ukuthi kuliqiniso kangakanani. Uthe usakuza kulungisisa kodwa laye uvumile ukuthi into enjalo yenzakele. Wasesithi yena uzakhuluma uzayisho istatement njalo uzathatha amanyathela lokuthi bathi basayi wathi yena usayi-investigate ukuthi lowo muntu otshaye umama uKhuphe ngubani. So ukhanya kuvuka into eyenzakeleyo lanxa mina ngawamamehlo ngingakubonanga kodwa ngoba umkhokheli wakhona yena lo onguye okugcine ngani kuthiwa unqobile kukhetho ukuvumile laye ukuthi kwenzakele. Esesikukhangelele thina ukuthi sibone ukuthi uzathatha amanyathela bani ngento le eyenzakeleyo ngoba kuyinto embi kakhulu ukuthi kutshaywane kube lodlakela olunjalo. Kusuka bese kusenza kwenze into ejalo ukukhulunywa ngabesifazane ikakhulu inhlanganiso ezinjengabo WIPS ekhokhelwa ngudadewethu uSakhile Sifelane, inhlanganiso ezinjengabo ZPP, inhlanganiso ezinjengabo ZESNI ezihlala zikhuluma ukuthi political environment yeZimbabwe kayilungelanga abantu besifazane.
Lo bekungumfundisi Angliston Sibanda ongomunye wabaphathise kukhetho lokudinga umongameli webandla le-MDCT eHarare ngeviki edluleyo. Ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilala.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngomnyaka odlileyo oka-2020 sixoxe labesifazana abalohlonzi kulolu hlelo oluphathelane nezithinta omama lamantombazana besichasisela ngenhlelo abaziqhubayo lokunye okuninginingi okungaba lomthelela kumnyaka lo esesusungule. Saxoxa lo Nkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu oyinhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum esichasisela ngenhlelo eziqhutshwa inhlanganiso yakhe.
Siyancedisa njalo omama abasebethe bahlangana lodlami. Ama-counseling services lapho esikhulumisana khona lomama ukuze simsize ukuthi athathe isinqumo esimlungeleyo ngaleso sikhathi. Siyancedisa njalo omama abafisa ukuthi khonkhona bancediswe ngokugcwalisa izincwadi ezifunakala enkantolo. Into ezinjabo protection order, organic order, ama variation orders.
Saphinda saxoxa lo nkosikazi Stella Ndlovu omela iluveve edalele parliamente kulandela ukuqhamuka kwesihudo esabulala abanye ngenxa yamanzi angahlanzekanga kuleli lokitshi.
Wathi ngitshele ngendaba yomntwana u-grade 4 wathwalele clinic, wathi efika eclinic ngangikhona ehamba lo mntwana usise in charge wathi umntwana lo usesiyempilo. Kati abadala bangapi? Kwabuya wena umntwana, kathi umntwana usehanjiswe empilo kasoza hambe ahanjiswe ngumntwana. Wathi balele endlini bagula. Ungabona umuntu omdala esethuma umntwana ukuthi ahambise umntwana esibhedlela ube kwazithe ekhaya lapha kunzima ngoba emfeni yangikhona ngihambile ngibatholile ukuthi bayagula balele phansi akungeke kuphume amanesi yini bangene phakathi kwezindlu ezigulayo bahambe benika abantu imedication abagula lomkhuhlane basila kodwa kathesi sincwaba lapha sebefile sebelele phansi sebegula futhi okutsho ukuthi umkhuhlane lo nxa ungelatshwanga ngemithi yesibhedlela kumbe yi-antibiotic othuthi kawupheli uyabulokhu khona phakathi emzimbeni
unkosazana sikhululekile Amelia Boboza Sibanda uthi wakha isikolo semfundo yabantwana e-preschool ePlumtree njalo uhlelo lolu lusaqhubeka
ma yonke into ingihambele kahle bazofunda bachayise ngabofonde nabomama babo labo baba bese bebuya bezofunda ke ntambama i-night school eyabantu abalokhali khona phana ukwenzela ukuthi befundisane imisebenzi enjengemisebenzi yezandla omunye lomunye uyabuya le-talent lakhe bese sincedisana mina sengithenga amathuluzi senza i-cell sesithengisa izinto zethu bethola imali then leyo mali abayitholileyo yiyo esizabhadala ngayo lezo zinto okufana like let me say imtshina eyokuthunga kumbe imtshina yamajesi kumbe izinto zokubaza
saphinda saqhuba ingxoxo lonkosazana sithemba kuyenyoni oyebandla lemthwakazi Republic Party elikhankasela amalungelo oluntu ezigabeni zeMatabeleland leMidlands.
Kusebenza umuntu edinga. Akusebenzi umuntu ehofisini yeplant, kusebenze umuntu olikhalanga. Ehofisini yeBhayibheli kusebenze umuntu olivenda noma ungumfuthu. Njalo njalo. Kathesi sibonile laba ukuthi abasponsiwe. Sibone umuntu olezindlela esishona, kuthiwa umela iMatsau. Sabona umuntu olezindlela esishona, kuthiwa umela iMatinoti. Kodwa akukhona amantombazana esindebeleni. Okumele ukuthi ngabe yibo abangenileyo kulezo sikhulu. Abantu bayithi ngendlela ukuthi vele. Nokho bafaka uvalo ngegugu. Rawundi abantu bathi abasakwanisi ukuthi bephumele egcinjweni bethi support ngoba bayisaba khona ukutyala ngendlela abayithuselwa ngayo nokuthi abanye abayithi ezindebeleni abadlayo kuzani PF yibo abantu abazi abakuya besidonsela amashona kukalwa esidelele sihlale emakhaya
lo nyaka iningi lisole elithe ludlakela olubikwala luvela emapholiseni lezinye iziphathamandla zikahulumende kwabesifazana abagoqela abatsha bebandla le-MDC kanye labakobulawayo unkosazana nokuthula Mpofu lontombi zodwa Mpofu abathi batshaywa kabuhlungu ngamapholisa ebethesa icala lokuthi bephule iziqondiso zokuvikela ukumemetheka umkhuhlane we-COVID-19 sabuza umphathintambo kahulumende obona ngamalungelo abesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni ukuthi uthini ngokukhahlanyizwa kwabesifazana
ukuthi abantu bayahlukuluzabo ungaba khona ngoba akula ndlela ongathokozisa umuntu wonke okunye engangikubone mina ukuthi ungangena kakhulu ku-social media uba nelinye ilizwe leZimbabwe ungangena esikhathini likhulumisana nje face to face ungena futhi kwelinye ilizwe leZimbabwe ekwathi isakhi social media iyenza ukuthi sicabange siyazama kuyazanywa ukuthi abantu bangaze babuthana abantu bangaze bahambahamba abantu bangaze bephuleto eyakwenza ukuthi sifikeleke kulesi sifo thina njengohulumende we don't endorse abantu abahlukuluza abanye abantu
baningi njalo abanye abesifazana abalohlonze esixoxe labo kulolu hlelo eminyakeni esesiwugqibile
kuthiwa udipresi yakho ifana lechayina kodwa wona ukhulumi njengechayina ihlana lithi varavaravara varavaravara nanimakiwa nyalithanga ngoba lithihintwi Sikuwa zako na sikipu Austalele Sensi ya lapa enzalu wakona Lapesu kwa sana bezi Enka ima ya ntanda Dami nyaba tanda
Umculo wejaha lenkayi uSikhosana Buhlungu esithi Rasta esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.